Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesihlanu mhlaka 22 kuNtulikazi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile eHarare ngokugqekeza emasontweni zihlomile lanxa amabandla akumanyano wePoland agoqela elezanu PF esithi afuna kuguqulwe indlela okuqhutshwa ngayo ukhetho abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa ebanje umkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu eziyingxenye yeqembu ebeselihluphile eHarare ngokugqekeza ikakhulu emasontweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi babophe abasolwa laba ngemva kokudubulana labo eGlenview Shopping Center. Amagama abo nguJohn Chishanje, Panase Kaseke, Ephraim Douglas Dube, Emmanuel Munemo kanye loLazarus Mishi. Uthi omunye wabasolwa laba uveze ukuthi basebenza labanye ababalisa ukulakwashe Mudzingwa obizwa njalo ngo-Umbro, uKalisto Mavima, uShoniwa Muchuru, uBrian Murape labanye abathathu abaziwa kuphela ngokuthi ngo-TK Isabelo lo-EC. Abasolwa laba babikwa betshontshe imali engange $180,000 kwenye inkampani ngombimbitho. Izigebengu ezitshontsha zihlome ngemibhobho sezibhahile kakhulu eZimbabwe. Kumaviki ambalwa edluleyo amapolisa adubule abulala abasolwa abane eGwanda. Unyathi uthi amapolisa asebenza gadalala ukuqeda ubugebengu elizweni. Sixoxe lomeli weSouthton edale lePhalamende umnumzana Peter Moyo.
Imibhobho yonaleyo ivela emapoliseni, ivela emasotsheni kolapha last month. Babanjiwe abantu abangamapolisa, babanjiwe abantu abangamapolisa abangamasotsha. Okusho ukuthi kona yibo abaphumisa lezi zinto yinika abantu. Abantu bangkhona sometimes bengazange bathenwe. Sephongunika nje imibhobho ebantwini. Okwesibili, uyanga sokubhakile elizweni. Abantu sebeyenza into yonke. Ecaweni into efuze umuntu wonke ayihloniphe ukuthi khona le yindlu kaNkulunkulu. So ungabona abantu bengasetshabi sebengena ematshitshini besiyagqekeza kumbe besiyarobha abantu kufuze siye sibone sibili ukuthi khona silingaphi. Okwesithathu, abanye abantu abajokisayo lapha bebehlomile abavele eSouth Africa.
Ngokubona kwakho umhlonitshwa, ngokuya kwesikhathi sizabona ilizwe libuyela esimeni elalikiso kudala yini? Lisiba leZimbabwe engelabugebengu, engelamibhobho, kumbe sesisiya lapho kuleSouth Africa khona?
Ngumzala lapha sizadlula leSouth Africa yangkhona, ngoba into esezenzakala kulezi insuku kuyesabisa kakhulu. Uhulumende lapha ufuze sibili agoqe siqine lapha. Akubona ukuthi khona imibhobho leyi yonke umuntu wonke ongela license akufuzanga atholakale lobhobho. Ilizwe lapha sesiya khona kubi manzozo mnumzana. Uzathola ukuthi khona even estreeting bazacela sebephokumisa umuntu wangatsawa uthi ule mali bakumise kumbe udrive imota enhle bathi ule mali. Yikho kuzakuyokucela sokuzenzakala kathesi.
Umnumzana Peter Moyo, ngumeli we Southerton etalele parlamente. Lanxa amabandla ezombusazwe akumanyano wePoland esephumele okwalo lwezinto afuna ziguqulwe phambilini kokhetho luka 2023 ukuze lube ngolukhululekileyo, abanye bathi abalathemba lokuthi ngempela zizaguqulwa lezi zinto. Kugwalo olusayinwe ngabameli bamabandla amancane aphikisayo alitshumi lasithupha kanye lelibusayo elezanu PF. Amabandla la athi kumele kuguqulwe imithetho ephathelane lokhetho yonke ifakwe kumthetho munye owe-Electoral Act. Athi njalo amabandla aphikisayo kumele avunyelwe ukukankasela ukhetho emsakazweni kahulumende lasemaphepheni akhe, kanti njalo amapolisa akumelanga afimbe imihlangano yokukankasela ukhetho mahlayana nje. Ugwalo lolu luvezwe inkundla yeZim Live. Umbuzo omkhulu ngothi lanxa nje abezanu PF basayina ugwalo lolu bevumelana lamabandla aphikisayo, uhulumende uzavuma na ukuthi yenziwe linguquko? Sixoxela abahlaziya ezombusazwe lenhlalakahle kaZulu umnumzana Tifa Duve endawonye lomnumzana Simbarashe Nembaware onguye osungula lingxoxo.
Ngizaphendula ngokuphinda amazwi kaJonathan Moyo wathi ZANU-PF will never reform itself out of government. So inguquko nxa betheke ikhona labo basayinelana phansi bavuma ukuthi kulo tshintsho ofuso lwenzakala, kutho ukuthi sebebonile ukuthi utshintsho lolo olukhulunywayo ngeke luyiphazamise iZANU-PF ehleleni zayo.
Baba Dube, wena ubona kusiba lenguquko mpela elethwa yiPoland lapha engenza ukhetho luqhutshwe ngendlela isuthisa wonke umuntu?
Hayi, inguquko lami ngisakuchazelela amagama abekwa ngumfowethu lapho ukuthi into ekhona akekho umuntu bakungoba ongaletha inguquko abe yazi mhlophe ukuthi inguquko leyi izakwenza noma izamsusa esitulweni. Ngoba njengoba sazi ukuthi wonke umuntu nxa ekhona kuyenale political sphere balwisa ukuthi bangene ukwenzela ukuthi bahlale bazinze laphana laphana esikhundleni sobuholi. Yingakho nxaba ukuthi kuyaba kukhona into abayibonayo ikakhulukazi njengabobona kuyibo abaphetheyo kathesi abasoze bafake noma bavumele umthetho onguquko ukuthi ube khona umthetho abawaziyo mhlophe ukuthi umthetho lowo umthetho ozabaphazamisa inhlelo zawo noma umthetho ozabenza ukuthi bacele belahlekela ngama-elections. So abangakuvuma ndilokwabo sebekustakile bakunanzelela bakubona ukuthi akula effect endleleni zabo ngendlela ukhetho olungahamba ngakhona.
Imnumzana Nembaware, siyazi abantu abanengi bakhanya bengasela themba kundlela ukhetho oluqhutshwa ngayo eZimbabwe. Wena alubana uthe waphiwa ithuba lokukhetha inguquko emqoka ongafuna iyenziwe phambilini kokhetho, ungakhetha?
Kunzima ngoba singakhanyela ngeviki elidlulileyo kwanase ama-commissioners amatsha awezethu and kuthethwe iprocess, kusenzise iprocess esingathi ibisekugcekeni kwi-oba. Lokho umuntu ubone kubizwa ama-interviews abantu bethu beselethwa bayakhonale but ekucineni kwavela amagama abantu ukuthi manje sigcine sikhethe njani laba abakhanya besekela ibandla leZANU PF njalo ungabantwana besiphathamandla leZANU PF. So singakhuluma ngokuningi but ukuthi siwubambe umsipho wakhona ukuthi-ke kungaphi okungenza ukuthi sibe lokhetho olu-free and fair. I think lapha kunzima eZimbabwe ngoba leyi system esirane for 30-40 years. So whoever is managing it uyayazi into ayenzayo.
Baba Dube, wena kuyini ofuna kuguqulwe ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo?
Ukhetho ukuthi lube ngolukhululekileyo ngibona ingathi wonke umuntu weZimbabwe into angayifuna ufuna ukubona ukuthi izeki ayibe lilunga elingaqamelanga ini bandla lezopolitiki, izeki ayibe lilunga elizimele lodwa elingela influence ukuthi li-influencer noma yiphi
political party noma i-TPC noma izalo noma yipi party alisimele lokho kweqiniso njalo kuza kwenza ukuthi abantu babone isiba iqembu elizolichazebo ekwenzeni kwalezinto ngoba lizabe lingela second party eyabili push ukuthi alithathe amanyathelo thize noma alithathe inkomo thize ukuthi kwenziwe izinto ngendlela abafuna ngazo
isiphetha baba nempaware isiyazi khathesi isikhathi sokuthi abantu bayehlola ukuthi amagama abo alotshwe kuhle yini kuvoters roll kodwa sizwa kuthiwa abalutshwana kakhulu abenza lokho kuyini ongakuxwayisa uZulu phezu kwalolu daba
olusiza inkomo yilokho esiqale ngakho ukuthi ke kulokuthenisela ufuze kube khona ngalandela ngokuthi ke abantu abaningi abasebenzi bayasebenza so ke zafika ukuthi kusenza umkhankaso ukuthi abantu be register ukuvota vele kwahamba ihlekana umuntu akakubona ngokubalulekile ukuthi achiye isipaza sakhe umsika wakhe ukuthi samatamatisi ukuthenisa ukhotha mahali isathulo aye register ukuvota now abahambanga abantu ukuthi ukuthi ke sasokuhlola ngeredi voters roll bazile abakho abantu ngoba isikhathi esiningi abantu basichitha besiyasebenza
umnumzana Simbarashe Nembaware uhlaziya ezombusazwe lenhlala kahle kaZulu ubexoxa endawonye lo mnumzana Tifa Dube laye ohlaziya ezombusazwe kasenelisanga ukuxoxa labezanu PF ngalolu daba kodwa umongameli yamasoni Mnangagwa useke wakhuluma phezu kodaba lolu esithi yonke inguquko emele yenziwe kwezokhetho kudala yaqhutshwa. Amabandla aphikisayo athi kuyethusa ukuthi abantu abanengi abagoqela abasakhulayo bathi kabasoze bavote kukhetho oluzayo ngoba kabasela themba kundaba zokhetho. Liphansi kakhulu inani lasebebhalisele ukuvota ezigabeni ezifana leMathebeleland South, iMathebeleland North kanye lakoBulawayo. Abanye bathi ukuvota akubancedi ngalutho ngoba lizabuyela embusweni ibandla leZanu PF lingaze linqotshe kukhetho. Kodwa abeZanu PF bathi kabala kuthandabuza ukuthi bazanqoba ukusegcekeni kungela kuqilibezela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sebandla leFreedom of Rights under Sovereign umnumzana Thandazani Moyo.
Lokho ke kuzoletha umphumela ofanayo lo mphumela ka-2018 okutsho ukuthi sisiya nje kuma-election ka-2023 umphumela esiza kuba nawo uyafana futhi lo mphumela esabalawo ngo-2018 ngoba abantu abavotayo yibo futhi abazophinde bavote. Ngo-2018 abantu abavotayo bavotela iZANU yawina yikho iyabusa njengamanje and ngo-2023 bona labo bantu bazaphinda bavotele iZANU iwine njalo ngoba isibalo sabantu abatsha asebe-registile ukuvota asingeke siwenze umehluko baba Dube ngoba kulabo bantu abatsha njalo ade be-register ukuvota bakhona futhi abalethwe iZANU njalo abaleZANU enhliziyweni yabo.
Kuyini okwenza abatsha bengabhaliseli ukuvota?
Uhlelo lwe-voter education kalukenziwa ngokuqinileyo eZimbabwe. Uhlelo lolu soluyinto esithathwa ngabembusazwe bathi uma befika bathi ngicelani lisivotele basuke bahambe. Kodwa kabakubeki kucace ukuthi kungani kumele abatsha bavote, kabakubeki njalo kucace ukuthi kungani kumele bavotele abantu. Kabakubeki njalo kucace ukuthi abantu abatsha why kumele bavote. So yinto okumele sizibheke. Okwesibili njalo uludlakela lokwesaba. Abantu abatsha kaba understand ukuthi ukuvota kulilungelo labo. Bacabanga ukuthi ukuvota kuyikulwisa uhulumende. Bacabanga ukuthi ukuvota yikulwa lohulumende. Ukube kanti ukuvota lilungelo labatsha, ukuvota lilungelo lomuntu wonke oseZimbabwe. so kumele sisuse ukwesaba ukwenzela ukuthi sonke sisikhone ukuvota.
Kuyiwa phambili kumele kwenziweni kodwa balolo.
Uyabona indlala, ukuswelakala kwemisebenzi, ukuswelakala kwemithi ezibhedlela, i-tribalism kumbe ukubandlululwa kwabantu, ukukhuphuka kwentengo zezinto, lokuwela phansi kwezemfundo kumbe ukuwa kwe-education sector kuza kuqhubeka. Kunzima kakhulu ukuthi abantu baze baku-understand ukuthi baze bathole imisebenzi kumbe ukuthi baze baguqule isimo esiseZimbabwe okumele babhalise ukuvota. Okwamanje abantu babona sengathi ukubhalisa ukuvota yikulwa lohulumeni. So kumele singene dube sichasisele abantu bakithi ukuthi hayi ukubhalisa ukuvota nokulwa lohulumeni into ezimbili ezihlukeneyo.
Umnumzana Thandazani Moyo isikhulumeli sebandla le Freedom of Rights Under Sovereign ubexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. INewsday ithi uhulumende uyehluleka ukuqatsha ababalisi ngoba imali ayikhipha kubhajethi ibhekane lalomsebenzi isiphelile ngenxa yokugugudeka kwedola leZimbabwe. I-Chronicle ithi umfundisi omkhulu wesonto ye-Lutheran Church in Zimbabwe, uReverend Elia Masiane Kaseko, ubhubhele esibhedlela seGwanda esele minyaka yokuzalwa engu-84. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7, Studio 7, siyabonga, siyabonga, siyabonga. Mina ngokubona kwami umthwakazi Republic of Party bekumele iqale ingene embusweni, then ingangena embusweni isingatshintsha ukuthi izinto ezesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, esesigaba zisetshenziswe isigaba sazo, not ukuthi isiyalele kudeni ukuthi isondele kumavoti. Ma isiyalele kudeni ukusondela kumavoti, manje abantu sizoyilandela kanjani? Ayiqale ingene emavotini iwine ke le Triple C. Ngawina ke le Triple C isizoncindezela Triple C ukuthi babone ukuthi bayenza njani, ukuthi okwangale ngokwangapha, okwangapha ngokwangapha. Umuntu oseharala asebenze harala, wekheza asebenze ekhezi, wema weplumtree asebenze iplumtree, wegwanda asebenze egwanda, wetsholotho asebenze etsholotho. Ngokuthi ukuthi bayalele kudeni bengangena embusweni, manje bazowina njani bengafuna ukungena? Lokho komhlaba lokho ukuthi bafuna ukuthatha ukuthi imathebelele ndibe yodwa kusekudeni kakhulu lokho, ngeke bakukwanise. Loba nabezokukwanisa iminyaka izabe sihambe kakhulu, abantu sebehlupheke kakhulu. Abaqale bangene embusweni, then bangangena embusweni bese betshela yona iTriple C ukuthi okwangale ngokwangale. Thina ngapha esiNdebeleni sithatha amabhoda wonke, leibhoda yeBed Bridge yeBotswana, sithathe leVictoria Falls, kube ngokwethu. Mhlawumbe yikho kungcono lokho ukuthi bangakwenza not ukuthi bahle bayalele kudeni.
Njani linjani 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 Studio 7 banjani abanye banjani abanye, siyalibingelela sihlobo kuhle. Hayi, siyayizwa imbono emihle, but elizweni lethu bafowethu sonke silalela iStudio 7 esilalelayo ukuthi ekhaya kunje loba singapha, kodwa into esifunakalayo singakhuluma yonke into enzima. Into esifunakalayo kuphela sokudinga iparty ele power engesabiyo futhi engabuyele emuva, iparty ezancenga abantu bonke bomhlaba labana bangale ukwenzela ukuthi nxa izani zami ukuthi yabancengiye behluleke yehluleke, ngoba izanu ayisela ncedo eZimbabwe, ayisela ncedo. Khathesi ungakhayele ezibhedlela akula mithi, bakhuluma ngezikolo, ziphi izikolo zakhona? Thina abazali ekhaya sigcina sizitshayela izitina ukuthi ezibhadala izimali kulabantu abatshaya izitina kwakhe izikolo. Izanu ayila lapho umnangagwakala lapho kowakha khona isikolo siphi? Umnangagwakala ndaba labantu kule ndaba yokudla imali kuphela. Umbuso abantu ufuna ukubusa abantu ebabandezela. Hayi, gakaphume bakithi la wawuvuthela omunye ubaba la uba balwana wa sehluleka la wavuthela omunye kodwa sesicela ukuthi nje le iphathe khona uthiwa yele power kaidonse nje izani iphumele eceleni iphathi yezani ikihlale phansi ikiphumule bake bapha OCC engayilizwe leli lingabangcono engayimsebenzi ngavuleka engayi abantwana bangakufunde mahara siyabonga
Studio 7, Studio 7, siyabonga ukulibingelela yonke maqhawe lamaqhawekazi. Asiqhuphele izindaba zinjalo angaphumuliyo angangezeleliyo. Akhuluma khona okukhulunywe yithi. Ngicela ngatshoni siba mude kakhulu. Ngizama ukuncedisa amajaha laba abe eMRP laba. MRP ngizama ubasiza abantu laba mbone ngani bala lapho balahleka khona. MRP nxa sikhangela kwezombangazwe yiliwa nje lokugcina phansi leli esingalifanisa ukuthi yicreshi. MRP creche vele kahle kahle asibale esikolo ule creche kuzobe primary kuyi secondary kuya ma college kusiya phezulu MRP creche asinanzeleleni khonoko kuphethi yena umqondisi umqondisi moya umthungameli wayo wathi ku president kancintisi kati bazama ukuthini vele abantu abangananzeliyo ngisengezomnye sethukethi laba labanye abafoti abangabathengisi laba yenjani njani amani nqa waphiwa imali ngabantu be MRP bamnika kadleni esithulele engathoni etshotshozelo ukuthi beyilahleka ikulahleka lokhu akula lutho olwenzwa MRP asibuzameni ukuzethula umthwalo khona singazethula umthwalo khona sesihlalani phansi sesikhuluma ukuthi isigaba lesigaba silamasiko kakubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko akubusa umuntu walowo mhlobo wazamasiko yikho kuphela ukuqunywa kwelizwe kulandelwa imithetho yamasiko abantu bakuleyo ndawo amavenda kubusa umbunduna yamavenda eyazi usiko amakhalanga induna amakhalanga yazi usiko amatonki induna amatonki yazi usiko hayi lokho abakukhuluma lokhu kuphungula hla abantu abaningi ngicela ibalwe le beyizwe ngicela ibalwe ukuze babuye nganeni abantu abalahleka ngamandla lapha sesiduzane labe siyakhona kube beyahleka kangakasho undebe lokhulumayo
Studio 7 sanibonani good day ninjani hayi sibona nje ukuphila nathi sihloko sizabalaza kodwa ke hayi ama audio ethu njobe ngasaphumi angazi ukuthi kusitake ngapi kodwa ke sicela aphume phela ngoba nanti ilizwe seliwele emgodini selifuna ipiki nefotshole ukuthi siye ligebha lapha elikhona ya hayi into le eyamalokuzeni yama ezek kule controversy enkulu kakhulu lami ngizibonele ngokwami ngacheka lokuthi kathi kuhamba njani uthole igama lakho lokuthi uvote ukuphi lokuthi ungubani igama lakho lokuthi uvote ukuphi le word yakho now from there inamba yakho esithubhayi savele lokuthi wazalwa nina kusavele kutsho ukuthi sesiyizipoko phela lapho sesiyizipoko sowuvuka itiizipoko siyabonga Studio 7 nabo bonke nje ilunga le Studio 7 abantu abahambe beye-checka mina ngi-checkile ngabatshela ukuthi no ngifuna ilokuzeni yami ivele i-ID yami le lokuzeni nokuthi ngizalwa nini so that's it ngoba i-double standard le njengoba abantu bekhalala nje i-double standard and ma ukuthi uyabheka futhi abantu babhizi baloko babathutha oho bebathutha bethi hayi beyavota now bawisa imorali yabantu
sanibonani lonke kwi-Studio 7 nalibingele nabasakaza abahle labalaleli lonke bantu bakithi okunye akudingi mina ngoba kudingi wena ugawule lojoseph chuma kumbe lo-Obhede Mpofu xa besebenza kuzani bazikhethela inhliziyo yabo mina ngiyabafeva ngoba bayahola imali engasiyo yezani ngezimbabwe kodwa bayasebenza kulokuthi uzofe ungaholanga mali ukusitizane zani uzaya kwi-MRP uzohola nini sibili nelizwe lingaqunywa nje if une-5 cents ilizwe lezimbabwe lingaqunywa ngubani umqondisi eliquma amandla akhona ewathethe ngaphi unamameya amangaki ezimbabwe kumbe lamakhansela amangaki hayi hayi bantu bemthwakazi ngizwile futhi likhuluma lalithi inkosi yesathina yehle esikhundleni omunye zethi no-ram ne-ANC kufanele yehle lithi abantu abaleli lizwe akufanelanga bevote hayi mina ngikwazi ukuthi ngibeliye empumalanga ngibeliye entshonalanga ngibeliye ezansi ngibeliye enyakatho hayi lehlile kashem lehlile kufana nalo we-CCC lohlale khuluma lo oti kuhlangana akuhlangana akahambe ivoteli iphatha oyithandayo kuphela ehahambe ivoteli iphatha kuhlanganwani akuhlanganwa senti umuntu uvotela umuntu omthandayo.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. I-Voice of America ithi kulabantu abangamachumi phose ayisishiyangalombili 76 abakhangelelwe ukumiswa enkantolo kwele Malawi namuhla besetheswa icala lokuqoqa ukutshengisela lokutshotshozela udlakela. Umsakazo munye ubika ukuba amazwe aseAfrika aselungiselela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela umkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uZulu kamelanga amesabele ngempila kahle yakhe ngemva kokubanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Kumbikwa wethu le kuTwitter izolo, uBiden uthe ulempawu zalumkhuhlane ezingatsho lutho njalo uthe uzizwa esesimeni esihle. Ngokunjalo uthe uzasila nanku phela wahlatshwa amajekiseni e-COVID-19 aze aba mane. Ukubanjwa kukaBiden i-COVID-19 kuza ngesikhathi umkhuhlane lo usumemetheka ngamandla eMelika lasemhlabeni jikelele. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, umnumzana Tim Moringayi.
Umkhuhlane lo we-COVID ngathiwa awusafuni kuphela, singawufanayisa lama-variant anjenge-flu lawa esahlala lawa for many years, le pneumonia. Into eyenzakala lapha, I think abantu abanjengomongameli welizwe lama-government officials bahlangana labantu abaningi bevela amazwe namaningi. Siyabona ukuthi umongameli welizwe ubevela e-South Arabia le-Israel, lapho ayehlangana lamabandla ama-government officials amaningi labantu abaningi. So khonokho lakho siyabona ukuthi ma uhamba uhlangana labantu abaningi or in different places, ungathiwa kuyahambisa umkhuhlane lo faster. Yikho laphana during the COVID time ihlupha iqalisa laphana abantu bavalelwe ezindlini.
Ukhona ngapho e-Ohio, unjani umumo we-COVID kathesi?
Lapha e-Ohio sibona ama-county amabili which are back into the red. Mass City in the red, bathi bona abantu kumele bagqoke ama-mask. And then ama count yangkhona ngathiwa ama numbers angkhona sephambili, I think per every 100,000 I think isekhwelile. Abantu in the state of Ohio asikagqokiswa ama mask or akubabile government mandate from the governor, so abantu bayazihambela nje bengagqokanga lutho. But it's up to you, ma uhamba lapho ugcwele abantu khona lawe usincede ngokugqoka imask. Ama masks are the first tool ukuncedisa to stop the spread, but they are not 100%. So kwaka test akukabi too dangerous ukuhamba ungagqokanga imask.
Umnumzana Tim Moringayi, isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi abophe izigebengu ezinhlanu ebesezihluphile ngokugqekeza emasontweni zihlomile. lanxa amabandla kumanyano wePoland aqoqela iZANU-PF esithi afuna ukuguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo abanye balokuthandabuza. Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden uthi uzizwa eqinile njalo esesimeni esihle lanxa nje ebanjwe umkhuhlane weCOVID-19. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.